Uyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walambulela ku Studio 7 ngesonto mhla zilijumi kumbimbito 2019 ngokhepstube. Endabeni zethu lamhlanje. Ibandla le-MTC elikokelwa ngumnumzana Nelson Chamisa lithi akumangalisi ukudlelana kwalo lomnumzana Robert Mugabe.
Kuqakathekile ukuthi khona sikhangele ukuthi oright le lo muntu kukhona okubakwenzayo, kodwa asingeke sathi imbali yakhe yonke lalo Mugabe engayithumela ngaphakathina kwesuwedi siphelile sicithi.
Kodwa ibandla le-ZANU-PF lithi ubudlelwano be-MTC lomgabe kubisela ilizwe emuva.
Ingqondo yabantu labana abazondileyo umgabe lwana kulisizi ngoba zange ngibone umuntu odalwe kubikazana njengomdala nalwana okuthi kafuna ukuthi ngabe sokukhanya ukuthi ngabe kungena ulokhu esesikhundleni lokhu ebusa.
Uhulumende ukhuthazwa ukuthi aqhathe ababalisi abakhuluma isiNdebele lezinye indimi.
Sizathi kuqondwe ukuthini ukulala ulimi yini kumbe yikungananzi ulimi ngabogatsha lwezemfundo.
Kufa abantu phose abalikhulu lamajumi ayisidupa engozini yendizamtshina. Lingakhuthwa luhlelo lwamasiko olwabatsha kanye lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Ibandla le-MTC elikhokelwa ngumnumzana Nelson Chamisa lithi akumangalisi ukuthi lidlelana lowayengumongameli umnumzana Robert Mugabe. Ibandla leli lithi lisebenza labantu bonke kweleZimbabwe abagoqela uMugabe ukwenzela ukuthi kulungiswe konke okuhlupha elizweni. UChamisa utshele abantu emhlanganweni awenze izolo eMtare ukuthi ulakho ukuyakhulumisana loMugabe ngokubhidlizwa kwelizwe leZimbabwe lokunye okujiyeneyo. Kulabanye abasola lokhu abathi akumelanga uChamisa adlelane loMugabe wabulalisa abantu abaningi eMatabeleland lenkabazwe libutho leGugurahundi. Kasenelisanga ukukhuluma loMugabe ngodaba lolu. Kodwa ke sixoxe lomnumzana Prince Dubeko Sibanda olilunga lebandla le-MTC.
UMugabe kasiye nje muntu kazana, kasiye muntu ongamuthi hayi ngitsho nje umuntu lwana ozimele yedwa. Ngakhuluma lo Mugabe ukhuluma lethoku labantu abaningi abakholwa kuye, hathi abantu beZANU-PF kuphela kodwa labanye abangekho kuZANU-PF abaziyo ukuthi noma kukhona okubi akwenzayo uMugabe kuleli lizwe kodwa kukhona okuhle akwenzayo. Okuthi kathesi nxa sikhangele uhulumende lokhona simkhompile loMugabe kokunye agcine sithi hayi uMugabe sibili wayengcono. So ngenxa yakhonokho-ke ukuthi uMugabe siphe kumlahla sithi thina hayi sengumuntu ulahla akusela lothetha ngaluzo esingaluthola embe esingaluzuza kuyo mbona ngalithake silahlekise.
Nxa sesikhangele kodwa bakhona abanye la ku-MTC angani bathi ukudlelana lo mnumzana Mugabe kuyababisela emuva, kambe akunjalo yini?
Kuyatholakala akungeke kwaba ebandleni elikhulu njengalethu ngoba i-MTC phela yilo ibandla elikhulu kwedlula amabandla wonke eZimbabwe. Ngenxa yesiningi babasekeli nabalandeli baleli bandla akukho lula ukuthi umuntu wonke abe nombono ofanayo. Njengoba uficho bakhona abalutshwana labo abakhononayo ukuthi kanti ngani sisebenza lo Mugabe, kodwa iningi mbonakalo liyavumelana ukuthi hayi uMugabe ye angabe kukhona lapho aphambanisa khona kodwa ayengaphambanisi njengomuntu njenge-individuali kodwa kwakuyi-system. I-system leyo seyifuza ukuthi-ke ilungisiswe ngoba lakathesi nazi siyayibona kathesi kumnankagwa ize idlulisele phambili yonke esasikubona koMugabe. So-ke ngenxa yalokho-ke ngokubona kwami as a matter of principle njengamaZimbabweans kuqakathekile ukuthi khona sikhangele ukuthi oright le lo muntu kukhona okubakwenzayo kodwa asingeke sathi imbali yakhe yonke leyalomgabe engayithumela ngaphakathina kwesuweji siphelile sicithi. Asimelanga sicithe imbali, imbali yona leyana iyasipha isifundo ezinenge kusasa ukuthi thina kufuze siziphathe njani njengabantu belizwe leZimbabwe.
Umnumzana Prince Dubeko Sibanda lilunga lebandla le-MTC elikhokelwa ngumnumzana Nelson Chamisa. Siphinde saxoxa lo mnumzana Believe Gawule webandla leZANU-PF othi ubudlelwano bukamnumzana Mugabe loChamisa kubisela emuva ilizwe leZimbabwe.
kuyakhanya ukuthi abantu laba gibs kade besebenza wonke even siya ekhetheni laphana kuyakhanya ukuthi wayesebenza labanye abantu abakhona ngapha ebandleni kuzana uPF abalabo umgabe abavele besebenza labo abasebenza labo umgabe entweni zabo ze G40 kuqala bebekufihla bona uTamisa kanti kuhle ngoba sebe kukhipha egcekeni layo umgabe uyatshengisa la kade singendlela zakhe athi inkulumo zakhe kade zenza yatha kuMongameli kuyatshengisa ukuthi vele basebenza bonke labo uTamisa but kuhle ngoba sebezivezile bazitshengisa ukuthi bayenzani sesikwazi konke abakwenzayo konke konokumbona kuzasiphathisa ekusebenzeni siya phambili.
Ye, kutshoni yini nxa selikhangele sibili ukuthi kumbe i-G40 isebenzelana lebandla le-MDC singazi kumbe yikho kumbe ayisikho kodwa kini kungabe kusitshoni sibili?
Ingqondo yabantu labana abazondileyo umgabelwana kulusizi ngoba zange ngibone umuntu odalwe kubi njengomdala nalwana okuthi kafuna ukuthi ngabe kathesho kukhanya ukuthi ngabe kuyena ulokhu esesikhundleni lokhu ebusa usefile vele uphelile vele kuyinto engekho angasekhoyo kodwa ulokhu womele lakho lapho uyazi lihlazwe elimangalisayo kavumi ukuthi kulabanye abantu ukuthi uyaphumula la kungene abanye abantu lo monakalo lalo ngenxa yakhe ubabe nalwana and konke konokukhangelele ububi bonke obukhona elizweni bonke sibethesa kuye nalwana ubaba onguye wadala zonke izinto zelezo ezimbi kodwa kathethi kuyamangalisa ukuthi namhla sebambana labo uChamisa injongo yabo ngiyani umuntu ongcolileyo njengayo ongcolisele unkuhlelo olunjengalolo kuyakhanya ukuthi into yabo vele ngezinye indlela mina kangiyiboni into ekuqondileyo ngathi i-alliance yani yabantu abalento zabo zokuganga kuphela ngoba shithi abakho ngokulungisa ilizwe ngoba mbona ukuthi namhlanje ngathi uChamisa bona sebebambene entweni okwanini sokutheni kuyini okuhle ngohlelo lwakhona abayekele bangafuna ukuphambanisa inhlelo zethu lapha ngathi kusetshenzwe lapha sibona umuntu umsebenzi lowo siyawubhisa njani.
Umnumzana Belief Gawule lilunga lebandla leZANU PF sixoxela eSetsholojo.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC.
Abantu abaningi bathi uhulumende weZimbabwe kumele aqhathe ababalisi abafundisa ezikolo zemfundo ephansi lapho abadabuka khona. Bathi kuzwisa usizi ukuthi ababalisi abadabuka eMashonaland baqhathwa ezikolo zemfundo ephansi eMathabeleland lobe sehluleka ukukhuluma isiNdebele lezinye indimi. UZulu ukhala ngokuthi abantwana bagcina bengasafundiswa ngemfanelo ngoba ababalisi besehluleka ukubafundisa ngolimi lwabo. Uhulumende usanda ukuqhatsha ababalisi abaningi abangadabuki eMathabeleland lenkabazwe. Uze sizwe okuningi ngodaba lolu, sixoxe lomnumzana Isaac Mpofu, umlobi olodumo njalo wake waba isiphathamandla sohlangothi lukahulumende olwezemfundo.
Kuzathi kukondwe ukuthini, ukulala ulimi yini, kumbe yikungananzi ulimi ngabogatsha lwezemfundo. Abantwana ba eqiniso ukuthi abantwana ezikolo abathwele nzima ngingakutshengisa nje okunye okuminyani esike salwa lakho kulesikolo esifundisa abantwana sathi kwathiwa abantwana abahambe baye dinga emakhaya ukuthi ukukhala kwedonki yikwenzani ukukhala kwenjaye kwenzani njalo njalo. Abantwana ke sebebuya ke sebebhalile phansi ukuthi ukukhala kwedonki. Idonki iyakhonya. Uteacher wathi hayi akusikho lokho ngoba encwadini abayisebenzisayo kakutsho njalo. Uselahlisa abantwana. Kwaba lobuhlungu obukhulu ebantwaneni. Batshela abazali babo kwaba lobuhlungu obukhulu. Ikutshengisa ukuthi yindaba ekhona ungaziye ezabelweni ngaphi langaphuza kuzabe kuthinta khona lokho.
Kudala kwakuvele kusenzakala njani? Siyakwazi ukuthi lalikugatsha lwezemfundo. Ababalisi babehanjiswa njani ezikolo?
Babekhangelwa nxa bekhatshwa ukuthi bayakwazi yini ukukhuluma labantwana. Njalo ukukhatha kwabantu kwakungathi kwamatishala kwakungathi kwehlukile ngoba izindawo izigaba ngezikhaba zazizikhathela amatisha kungabala lokho kuthiwa amatisha aqatshwa ndawonye endaweni eyodwa labo abakhathi bengabantu abangazaziyo izindima ezehlukeneyo, bona bakhumbula ukuqhatsha ababo, bona bakhumbula ukuthi ababo ngabantu lemsebenzi, bekhohlwa ukuthi okuqakathekileyo lulimi.
Umnumzana Isaac Mpofu umlobi olodumo, sixoxe laye ekobulawayo. Singangeni kuhlandla elilandelayo, wathi sikhangele udaba oluvela kwamanye amazwe. Abantu abafika phose ikhulu lamathumi ayisithupha 157 bafile lamhla kulandela ukuwa kwendiza mtshina ye-Ethiopian Airlines Boeing 737 endaweni ebizwa ngokuthi iBichodu, ngesikhathi ipaphela kwele Kenya. Kusahlolisiswa ukuthi yenzakale njani ingozi le. Umongameli Emerson Mnangagwa ngomunye obaduduze imuli zabantu abafele engozini le. Abantu abafe engozini le badabuka emazweni agoqela ele Kenya, Canada, America, China, Britain, France, Egypt, Denmark, Australia, Sweden, Russia, Morocco, Spain, Israel, Belgium, Indonesia, Norway, Serbia, Togo, Rwanda, Mozambique, Yemen, Uganda, Sudan, Somalia, India, lamanye amazwe. Le yi-Studio 7 lisizwa siphuma ngapha e-Voice of America e-Washington.
Sinana masiva we
senziwe mandla
nelo baba mkhulu babelo bola
njengokulithembisa kwami ngeviki ephelileyo, siyaqhubeka ngodaba lwabantu asebekhulile abathandana labantu abatsha. Siqhubeka ke silo umnumzana Ezra Chisa Spanda, umsakazi olodumo. Kuzobuya njalo unkosazana Sheila Spanda, incwadi kwezamasiko esintu ohlala khona ngale ke kwele Bhilitane.
Isikhathi esiningi la umama la nasebona la engani ke ngaba abalingana naye umba badala kulaye ecansini ngale sokuzizana sedinga umfana ozamenza ukuthi azizwe ngani mutsha. La sesiyadinga lo mfana omncane ngoba igazi esagijima ukuthi lo mfana ozamenza ngani azizwe ngani mutsha aze ke jabula. Kukanti kubo baba labo bafuna ukuzibona laba ngani bancane abone ejabula, akhumbule izikhathi zakhe zizana ukuthi hheyi ngesikhathi sami lo mntwana ebengelamxhilika elokhu evukeke chay makeup yakhe enhle ebhoda la ebanganeni bakhe la esenzela ukuthiwa yi-show off ngesilungu.
Okunye masibanda akutho ukuthi nxa usendlini sucina phela even sugqoka amadukula ngala njani njani, sulala suzibopha ngongama lokho kufakwa emakhanda into ezinjalo, akuhluphi konoku yini ukuthi phela omunye agcina sithi wathi ngidinge okuncane phela?
Okulala sukophe ngamasoku sekhanda
khonoko kanye.
Hayi phela amasosi labancane bayabopha ngayo babudube. Okukhona nje ukuthi lithandane kungabi kuba nzima lokho kwamasosi ngoba uyathi uyavuke uyaphaphama usubona umuntu sezithenga ngesosi uthi uyakhumbula labantu babone phandle ususithi hawu kanti ngathi usafanani futhi so umuntu useguge kakhulu. Futhi ningatsho njalo nje njengoba ngisafuna ukuphendula endaweni laphana lapha sathi khona omama babona bezibona ngathi bona babe besiyathandana labafana abancane, baba labo bathandana labomama abancane. Khonokwana nangiyana kathesi kuyini khonokwana okuyenzakalele, sikhuluma kathesi ngoba kuyenzakele kathesi, akusahambelani vele sokukhatshana phelo igazi likamamalwana lisagijima, uzayenzani kathesi? Into fuzikhangelele nale usasencane phela ngela mehlonke athengakuye.
Ya, lapho kuyahlupha mdaweni sibili lakhona kusibili ukuthi abanye bathi ngala amasokisi into enjalo.
Kukanti sakhuluma ngayo indaba leduba ukuthi abantu ke umama kathi sesenje umadawu dadewethu nxa sizathi ke umkhwenyana sengena sigqoke i-tracksuit engutsheni sibophe lekhanda. Indoda isuke yenzeni kwapha? Siyacabanga umntana ke ngale ke longane usemncane olama 20s umbola ama 30s atholakala ukuthi umntwana uzigqokele uzimpahlana kokuncane kumenza ukuthi la igazi ligijime njengendoda. So kuqakathekile khona ukuthi abantu bazi ukuthi baziphathe njani.
Ye, isikhathi sesidliwe kumangoye. Qibake ngamafutshane khonapho masibala.
Yeah, mina bengithi khona ngamafeaturing ngithi khona abantu abake bekhangela ukuthi bathandana labantu abangakanani nokwenza lokho kungahluphi kungahluphi sokukonfuza labantwana sigcina sesikonfuza abantwana abantu bethandane mabe bethandana bethandana labantu abalingana labo kube lapho thandana nomuntu ongathandani labo lo muntu omncane kumbe umuntu omdala kakhulu kula kumbe umuntu omncane kakhulu dinga i-age yakho lihlalisana ukuze liguge lonke libonakale liguga lonke kungabi khona oguga kokuqala kulomunye ozatshiyela omunye ukuthi la omunye ukuthi ma wena usuhambile sesalihawula
kusenjalo nje-ke kukhona owaboshuga dedi oshuga mama kakupheli isizathu lesi sikhulumileyo ukuthi abantu indaba zemali indaba lokuthi bazibone ngani basebebatsha indaba zokubona ukuthi igazi liyagijima ngakho-ke kulezi nsuku sokubhahile sokugcwele sokumemetheka ngoba lo nalowo nxa engumama ufuna ukuzibona ngani sesemutsha ubaba layo uzibona-ke engani seselijaha nxa ehamba lentombazane esakhulayo
ngithathe leli thuba ukuthi mbonge-ke ubaba u-Ezra Jesus Manda yena khona ngale-ke kwele bhilithane mbonge njalo-ke unkosazana Sheila Sibanda laye ukhona ngale kwele bhilithane hayi-ke walamhlanje imalapha zihlobo zami ngolivalisemoyeni ngenjabulo ngumthembo sithemba ugibs dube lilane
kanelezinye ziziyowagcina amasiko
wo manje sokuyisikhathi sabatsha silo mike obe
ikudibana kuhlelo lwabasakhulayo ngingumaikhobe lamhla kuhlelo sixoxa ngomsebenzi ka-Itai Dzamara olwela ilungelo loluntu wanyamalala ngomnyaka ka-2015 ukuze sizwe okunengi sixoxa nomnumzana Steven Sibanda yena ongusakhulayo oke wasebenza lo Dzamara njalo ongumunye olwela ilungelo loluntu Sibanda ngiyakwamukela kuhlelo mnumzana unjani
ngiyabonga baba selibone nsakule Zimbabwe
yini umbono wakho mayelana lo msebenzi owayenziwa ngumnumzana Itai Dzamara
umuntu wasibambela umsebenzi omkhulu kakhulu Itai was the first person owasikima wathi wathi umgabe usehlulekile phela resign ugovernment kanye lakuthathu so ngendlela sinati Itai was the pioneer of the struggle yenza ukuthi umgabe aresign
lapho uDzamara wanyamalala umgabe nguye owayengumongameli njengoba sekulomongameli omusha ubona ngani uhulumende okhona uphathe ilungelo loluntu ngendlela etshiyeneyo na
umgabe lo mna ngakwa bayafanana zatshintsha uhulumende zatshintsha ikhanda likahulumende kodwa akule nto esayitshintshayo lapha yabona umnangagwa lokhu esenza kwakusenza umgabe ukubotshwa kwabantu abaphikisayo is still the same economy still the same so akuyila into esayitshintshayo laphana
ngomnyaka ka-2015 yona i-high court yathatha isinqumo sokuthi amapholisa kumele bakwazise uzulu njalo imuli kaDzamara mayelana nge-investigation yabo yona ele njongo yokudinga uDzamara ukuthi yona i-investigation ihamba njani kodwa lokhe singakazi lutho ukuthi yona i-investigation yona ihamba njani njengomunye olwela ilungelo loluntu njalo oke wasebenza ndawonye loDzamara wena uthini ngalokho
ya ngendlela ngathi kwakuyikuvala uZulu lokhana kukani High Court declare ukuthi amapolisa amele adinge njalo azithi uZulu ngempumela abayisebenzile njalo nge-progress ayisebenzile udinga uyitshaye Dzamara from there akule sakuzwayo lokhu esimelile ukuthi size ukuthi uhulumende namapholisa bathini wawudinga uyitshaye Dzamara abangiye badinge umuntu abamnyamalalisayo bona abangiye basinike any report ngumuntu abamnyamalalisayo bona
bengicela ukuthi ugqibe uhlelo unikeze uhulumende amazwi ubatshela ukuthi kumele bayenzeni ukuze ilizwe liqhubekele phambili kube lokuthula njalo inhlonipho yamalungelo abantu
mina ngathi ubana sibe lenhlonipho yamalungelo abantu eZimbabwe kumele sitshintshe totally ihulumende esilayelo njalo sithi sicela uba nohulumende okhona ahloniphe amalungelo abantu kumele kubame ukuthunjwa kwabantu abaphikisayo kumele bame ukuthunjwa kwabantu abanikeza umbono wabo ophikisanalo wabo
uSteven Sibanda olwela amalungelo oluntu Steven ngiyabonga ngokungena kuhlelo mnumzana
ngiyabonga Mr. Mike
Zulukandaba lena lethini lezwile bengixoxa lo mnumzana Stevens Banda olwela ilungelo loluntu eZimbabwe emayelana ngumsebenzi kaItai Dzamara, yena obe ngomunye obelwela ilungelo loluntu eZimbabwe owanyamalala ngomnyaka ka-2015. Kwanele kwalamhla, mthwakazi omuhle. Abafisa ukuxoxa nami ngikhona kuTwitter njalo kuInstagram @BigMike3, BigMyke3. Lingakhohlwa phela ukungizabe ngikhona kuhlelo The Connection ngolwesibili kusukisela ngo-8, uhlelo lugqiba ngo-9 PM. Hayi, Zimbabwe omuhle, isikhathi du, asidibaneni ngolwesibili.
Kwezokholo lwesiKristu ake sizwe ukuthi usiphatheleni namhla uNtungameli Gomo.
Ikudibana kuhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya igama nguNtungameli Nkomo. Lamhlanje sihamba lomfundisi useni Sibanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Lami ngiyamukela abalaleli bethu namhlanje kusihlwa.
Usiphatheleni lamhlanje?
Namhlanje ngizafuna sikhangele indaba ekuMateyu chapter 5 verse 13. uJesu uthi yena, lina lilitswayi lomhlaba. Nxa itswayi seliphelelwe yibumunyu balo, lingasetshenziswa njani na? Alisancedi lutho ngaphandle lokuba lilahlelwe phansi, linyathelwe ngaphansi kwenyawo zabantu. Lina liyikukhanya komhlaba. Ngakho ke nxa sinanzelela ukusetshenziswa kwebala elithi itswayi kumbe ngathi isawuto, ikuthi okokuqala siyazi ukuba lona vele isawuto liyadingakala empilweni. Akusonto esingathi kumbe kwezinye isikhathi singakwanisa ukuthi singabilalo. Isawuto nxa sisidla liyafunakala ngoba yilo ubumunyu balo, yilo elenza ukuthi ukudla kuzwakale ubunandi. Ngakho isawuto liqakathekile kakhulu. Kutsho ukuthi nxa uJesu eqathanisa impilo yomKristu lesawuto, kutsho ukuthi uthi kule ndlela umKristu kumele aphila ngayo nxa ephakathi kwabantu kumbe lapho esigabeni lapho ahlala kiso, okuzayenza ukuba adingakale phakathi kwabantu. Kumbe njalo ngathi ubukhona bakhe phakathi kwaleso sigaba kumele ukuthi senze ukuba leso sigaba sibe lobunandi, leso sigaba sikwanise ukuthola indlela yokuthi siphilisane kuhle kube lobunandi ngenxa yokuthi kulomuntu ongumKristu, kulomuntu olandelela imfundiso zikaJesu. Siyananzelela njalo ukuba isawuti kumbe ngathi itswayi lalisetshenziswa mbe liyasetshenziswa esikhathini eziningi ukuze inyama ingaboli, ukuze inyama ingawonakali kumbe izinto eziningi zingawonakali. Ngakho-ke nxa thina siphila isiKristu sethu ngendlela efaneleyo, ngendlela elungileyo, akumelanga ukuba izigaba zethu lapho esiphila khona kumbe kusemadolobheni kumbe emakhaya konakale izinto ngenxa yokuthi impilo yethu thina njengamaKristu injengetswayi iyenza ukuba izinto zingonakali. Kutsho ukuthi nxa thina silandela imfundiso kaKristu eyothando, silandela imfundiso kaKristu eyokuzibamba, singakhangela indlela okugcwele ngayo amaKristu elizweni lethu leZimbabwe kumbe ngathi indlela amaKristu akhona nje jikelele umhlaba wonke, kumele ukuthi ngabe umhlaba siyakwanisa ukuthi siwenze ungaboli endleleni oyenza ngayo izinto zawo. Kodwa siyake sizibuze thina ukuthi nxa sibona ubudlwangudlwangu endaweni lapho esiphila khona, nxa sibona kusiba lobusela, kusiba lobugelekeqe, kusenzakala izinto eziningi ezimbi, angaphi amaKristu amaningi aphila kulezo zigaba angakwanisa ukuba litswayi ukwenzela ukuthi izinto zingonakali? Umbuzo oqakathekileyo lo okumele sizibuze thina namhlanje nxa silalele lifundiso ekaJesu Kristu. Nxa sisenza umsebenzi kaKristu asiwenzeli ukuthi sibonakale, kodwa siwenzela ukuba sitshintshe indlela inyama ezanambitha ngayo, indlela isitshebo esizaba mnandi ngaso, ngenxa yokuthi ubumunyu bethu bona lobo yibo butshintsha into yonke. Nxa sesidleka lapha siphakathi komhlaba, asisabi munye, kodwa sesiba isichebo esimnandi.
Akuyiphethe mfundisi.
Asithandazeni, baba ngegama lika Jesu. Sesithandazela abazalwane, sithandazela abantu bakho abafundisi inkokheli lapha ezikhona ukuba bayenze babe litswayi elizatshintsha izigaba lapha abaphila kizo. Baba zitshintshe zibe mnandi, kusuke ubudlwangudlwangu, kusuke ukulwisana, kube lokuthandana kwabantu bakho. Nkulunkulu siyathandaza njalo sesigqiba kulabo abagulayo baphilise, ubasilise emzimbeni yabo. Egama lika Jesu, amen.
Lobe kuluhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi usenisipanda asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo olivalelisayo ngontungameli Nkomo.
Siyabonga kakhulu ke ntungameli Nkomo ungathini lokusasa mfowethu. Yeah, so silo kwesiphakathi kwendaba zalamhlanje sizuleke ukuthi kulendiza mchina ewileyo khona ngale ke Ethiopia. Sike sabuza abantu ukuthi bawubona njani lolu daba ku Facebook la ku Twitter endaweni ezininga ezijeneyo. Siyabona ke u Finance Motsi uthi hey bakithi kubuhlungu kakhulu lokho kwenzakale ebantwini akade bephakathi kwendiza mchina le. Kuzobuya ke u Martin Mukwara la uthi hayi bantu kabalale ngokuthula ababhubhileyo engozini leyo. Kuzobuya lo Emilio layo uthi hayi bantu lapha silusizi kakhulu abantu be-Ethiopia baduduzeka isibili kakhulu. Lokhu ke kugcizelelwe nguChristina Parker layo uthi hayi sizwa ubuhlungu lalabo ababhubhileyo. Kuzobuya njalo lo Timothea Malate uthi hayi bantu benkosi silusizi. Kuphinde lokhu kwakhulunywa njalo nguRobert Sinyiza layo uthi inkosi yam kuzima lokho okwenzakeleyo. Unombulelo Beatrice Malamba layo uthi inhliziyo zabo mazi zilale ngokuthula ngoba lokho kuyesabeka sibili okwenzakeleyo. Uedwardo uthi mina ngise Mozambique lami ngizwa usizi kakhulu ngalokho okwenzakeleyo. UDesmond Tatenda laye uthi hayi inkosi yami lokho zale sikuzwe kubuhlungu kakhulu. Hayi ke kunjalo ke bantu beZimbabwe.
Inkabiyami Inkabiyami Yatonsa lansima Yekakam Iminyaga Shumilas kongisa Alifunanga Nisho lente bilishi Yafa umlanjwana Wonka bantu magaipega Baibisa tubegile Tupegile Katasile Westila nsima Yonda la minyaga veni pila uyu Mapendu ginfegisa Wenzinjan Lava Njano Kamba is Anjan Sumbumbi Yapum and Following Kavia Lachi Sundo Lazelachi Lamagi Avogelusen Mapiers Palapaye My one Lenka Yaselum Silla Yen Pumala
Indosausa
Indosausa Yapumala Sindavasinandi Gatewa Bamyam Gatewa Bamyam Gatewa Bamyam Gatewa
Loge umculo weqembu Indosakusa ngengoma ethi Indosakusa. Sisikhangele ngamafitshane indaba ebezikhokhela namhlanje. Ibandla le-MDC elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa lithi akumangalisi ubudlelwano kwalo lomnumzana Robert Mugabe. Kodwa ibandla le-ZANU-PF lithi ubudlelwano be-MDC lomgabe liselamuva ilizwe leZimbabwe. Siqhuba lapha-ke uhlelo lwethu kwamanje ngolivalelisayo ngoGibbs Dube.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.